Siyabonga uChris kanye lo Marvelous ngokusinika izindaba ngolimi lesiNgisi. Siyalambulela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 28 Mfufu 2015. Silethulela uhlelo lezindaba zeZimbabwe. Sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uPresident Jeremiah. Yendabeni zethu lamhlanje.
Wangaqala ukubhalela leli paper ngabo 2007 lisase lo gift kilo iTiger Marathon sokuthi u3 ngaleso sikhathi ke sibhalela. Kungakho kimi ngathi ngifana lomuntu ofelwe ngumntwana kumbe otshelwe likhaya ngokwamanje.
Elinye lamaphephandaba azimeleyo elizweni le Zimbabwe ligcine ukudinda namhlanje ngenxa yokuswela imali.
Sizwe zami ngenxa yokuthi kwakulezinye izinto sasingazifuni. So thina umhlangano wethu uzathatha abantu abavela kuzani, uzathatha abantu abavela kulo amanye ama-political parties, obezi-political parties.
Kuhlandla lokukhangela isimo sombusazwe lamhlanje sixoxa lomnumzana Rogare Gumbo, omunye wabaxotshwa kuzanu PF asebebumba ibandla elithiwa yi-People's First. Impumela yenhlolisiso ephezu kobudlelwano obukhona phakathi kwaZulu labamankampani emba amatshali gugu iveza ukuba lumsebenzi usuphazamise ezokulima elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Elinye lamaphephandaba azimeleyo elizweni elethe Zimbabwe ligcine ukudinda lamhla ngenxa yokuswela imali. Iphephandaba leli lisungulwe ngumnumzana Bufumbanga ngomnyaka 2005 laqalisa lidinda lise-United Kingdom lazoqhubeka njalo likwele South Africa lingakaphiwa imvumo yokusebenza eZimbabwe. Embikweni awethule lamhlanje uMbanga ubonge kakhulu abantu akade besekela iphephandaba leli ngemali abakade belisebenzela kanye lababali balo. Iphepha leli beliphuma kanye ngeviki. UMbanga uthela nxa sebengasadindi bazaqhubeka bekhipha izindaba zeZimbabwe ebulenjini. Sixoxe le ntate lezindaba yaleli phephandaba uMxolisi Ncube.
Mingakutshe ukuthi namhlanje lusuku olubi kakhulu ikakhulu kukarea yami ngoba ungathi akhangelisisa iZimbabweni iphepha esengilibhalele okwesikhathi esithe ngathi mina okwempilo yalo yonke. Ngingathi kuma-reporters abesesile yimi engibe sengihlale isikhathi eside ngoba ngaqala ukubhalela leli paper ngabo 2007 lisase lo gift kilo iTiger Marathon sengu-3 ngaleso sikhathi besilibhalela. Kungakho kimi ngathi ngifana lomuntu ofelwe ngumntwana kumbe otshelwe likhaya ngokwamanje.
Isikhangele ukubana iphephandaba leli ibe lilipha uZulu yamaphandleni mahala kungela mbhadalo, ngalokho sokwenzakele balahlekelwe kangakanani abantu bemaphandleni ngokubona kwakho?
Balahlekelwe kakhulu ngoba abantu basemaphandleni ngathi uyakhangelisisa umsakazo abawutholayo ngowe-ZBC kuphela mhlawumbe le-Studio 7 kukanti kulabanye njalo abangaselawo imali yokuthi bathenge ama-radio abanye bathole izindaba, okutsho ukuthi sebethola kuphela izindaba ze-ZBC mhlawumbe lapho kungatholakali khona i-Studio 7 kukanti abanye vele sebesemnyameni labo abangela ama-radio. Kanti iphepha leli belivala leso sigexo okutsho ukuthi ukuvalwa kwalo sokuyinkinga ke kibo ngoba iphepha sebengalithola kuphela, iphepha sokumele ukuthi balithenge kumbe abalithiyelwayo. Kukanti amaphepha vele atholakala kalula amaphepha kahulumende abanikeza izindaba ezithandwa ngohulumende hathi lezo ezizinto eziyizo ezenzakalayo ngabamini lapho abaphila khona eZimbabwe.
Mbiko bani ongawutshiyela abantu kade belandela leli phepha?
Ebantwini akade belandela leli phephandaba ngathi ngiyabonga kakhulu ukuthi bangikhulisile ngoba yibo akade bengigqugquzela iZimbabwe ngiqala ukuyibhalela bekungokokuqala ukuthi mina ngibheke ku-mainstream media bengingakazi ngibhalele iphepha elingabe lithengiswa ilizwe lonke kanti iZimbabwe lithengiswa kumazwe ayingathi mina angamashumi amahlanu la. Kungakho laba bantu basheshe babangazi ngayo iZimbabwe, ngiyazakale kakhulu mina njengomxolisi Ncube ngayo iZimbabwe. Uhulumende kaRobert Mugabe ubengazi wangesaba wangidinga ngayo futhi njalo iZimbabwe. Okungatsho ukuthi yibo abantu laba abangikhulise kakhulu bame lami ngesikhathi sami sokunzima baba lami ngesikhathi sami senjabulo bangikhulisa ngathi mina ngiyababonga sibili kakhulu ngoba bangenze ngaba yilokho esengiyikho khona. Ngikhule ngathi nasengibhalela amaphepha angaphetsheya kolwandle nganominatwa kuma-awards amaningi ngephepha leZimbabweni.
Umxolisi Ngxube yintathela izindaba yethu eZimbabweni ubexoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7 eseJohannesburg. Uhlandla lapho esikhangela isimo sombusazwe weZimbabwe lamhlanje sixoxa lo mnumzana Rugare Gumbo omunye wabaxotshwa kuzanu PF asebebomba ibandla elithiwa iPeople First. Ugumbo uthi sokudumela emasumpeni ukuthi ibandla leli lethulwe. Uthi bazimisele ukusebenza lamanye amabandla ukulungisisa konke okuhluphayo elizweni. Uqhubeke ethi kutsho okuningi ukuthula kukankosikazi Joyce Mujuru owayengumsekeli kamongameli owaxotshwa kuzanu PF ecatshangelwa ukubana ufuna ukukhipha umongameli Robert Mugabe esikhundleni. Ake sizweyo uGumbo ixoka lo Gibbs Dube weStudio 7 ngokungenziwa libandla lePeople First.
We believe very strongly ukuthi kube lo mhlangano ohlanganisa abantu bonke beZimbabwe. Yesu kuzaba labanye abangafuniyo and so on. Kodwa labo abafunayo abafuna ukuthi iZimbabwe sibumbe kahle bonke bayavunyelwa. That is one thing. Two, thina sifuna ukuthi abakhokheli bethu ngababe bantu, abantu abathandwa ngabantu, abantu abazi ukuthi abantu bafunani.
Ye, mase sikhangeleke baba Gumbo bakhona bathi seliphuzile kakhulu ukuthi libumbe ibandla leli. Kambe ngamafitshane sibili ungathi liza kwenza nini khonokho ukuthi lilibumbe
leli? Hayi, uyabuya lokho melela nini, kuzabuya kunzuku ezibuyayo.
Ngase sikhangela ke kulabanye abathi kungazani inxele lobudlelwane leZanu ukuthi bathi njoba laphuma kuZanu khona ngale lokho inxele iphakathi vele kuZanu. Kambe ungabaphendula abantu uthini khona?
Sashukezanu ngenxa yokuthi kuba kunezinye izinto sasingazifuni. So thina umhlangano wethu uzathatha abantu abavela kuZanu, uzathatha abantu abavela kulo amanye ama-political parties, opposition political parties, uzathola abanye abantu abaphongukubuya labo. Abantu bona kumbeni labo abalendlela eqondileyo nazisebenzenini labo. So leza ama-sympathizers, ama-supporters, ama-members, kodwa zihlanganisa bonke abantu. Kula abanye abantu abathi bona hhayi into le ngeyezanu p f, hhayi akukho kunjalo because isaqotshwa phela thina ezanu p f, azisoze zisenze izinto zezanu p f. Kodwa ukuthi khona i-tendency lama-attitude sometimes lokusebenza esasukuyenza kuzanu sometimes abanye akuphelanga abanye bethu. We have a problem ukuthi khona there is a carryover. Abanye abantu bayaphunga ukubona njengani siyenza izinto zezanu. Difference is just personality. Kodwa thina ithi hayi akusikho into zezanu lezi azisikhohlwe nini.
Nxa ukhuluma ngeza amabandla kukhanya zanu kula mabandla amaningi kakhulu eZimbabwe aphikisa ibandla elibusayo. So ke lina lingafuna ukuthi libambane lamanye yini kwenze ukuthi liqhubeke phambili lizama ukukhipha iZanu PF esikhundleni?
Oh yeah, iquest esikhuluma nsuku zonke ukuthi khona hhayi thina sifuna ukusebenza lomuntu weZimbabwe wonke. Umntwana weZimbabwe unezikhalazo eziningi, into ezimhluphayo eziningi. So sifuna ukuthi thina sisebenze namabandla onke labo abavumelana nathi. Kodwa thina kasifuni ukuthi sithiye abanye sithithe na hhayi asizwanani njengokuye okwenzakala kuma-opposing political party. Abantu bejongileyo abantu bona bafuna ukusebenza labo-BT, bafuna ukusebenza labo-Westman.
Lo ke umnumzana Rugare Gumbo omele ibandla elingekethulelwa omphakathini ele-People's First elilakho kukhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru obekhuluma leStudio 7 eseHarare. Ukuze lizwe okuningi ngodaba lolu hambani ebulenjini be-intanethi ku-www.voandebele.com. Ikheli linjalo www.voandebele.com. Kudaba olufanayo kusasa sizabe sixoka lo nkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Yena ikothi kabasoze basebenze labanye abantu abaxotshwa kubandla leZanu PF.
Esingakufuniyo ngabantu abathi bona sebephumele ibandla labo ukanti-ke yaphendeji yeZanu PF ukuthi benzele ukuthi babuye ebandleni lethu babuye bazodiliza ukwenzela ukuthi iZanu iyanelise ukunqoba.
Lingakhuthwa-ke yile ngxoxo usasa lapho iStudio 7 ethi abadala bathi ukutshelwa yikuncitshwa.
Igama lami nguKips Dube. Kuli viki ngiqhubeka ngilethulela uluju kuphela. Ngikhuluma lamabandla aGNEO ngezombusazwe kanye lezenodo. Kulungiswa njani konke okuhluphayo elizweni? Tiyani indlebe lizizwele konapha kuStudio 7. Abadala bathi ukuzwayo kuncijwa.
Impumela enhlolisiso ephezulu kobudlelwano obukhona phakathi kwaZulu labamankampani emba amatshala igugu yenziwe ngabe Center for Natural Resources Governance iveza ukuba lanxa uhulumende ekhuluma ngentuthuko ekhona kulolu hlangothi soluphazamise ezokulima elizweni kwabangela ubuyanga kuZulu okwenza angalujabuleli lolu hlangothi. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu ngokunye kokuphume emhlanganweni wokwethula le iripoti emumethe impumela enhlolisiso walumumo wenkokheli zenhlanganiso ezisebenzelana loZulu kunhlangothi ezehlukeneyo owenzelwe ewoteleni yeHoliday Inn lamhle kuseni. Abenhlanganiso yeCNRG batho okudanisayo ukuba uhulumende akenzi lutho ukudinga indlela zokulungiselela ikusasa yelizwe lapho esemalutshwana amatshela aligugu. Bezikhona inkokheli zokholo kulomhlangano okubalisa umfundisi Obed Shatayi waseMthare otshengise ukukhathazeka phezu kwendubo esezilethwe luhlangothi lokwemba amatshe aligugu.
Abavele ukuthi yibo abazabenefita kuma-minerals lawo. So kukhanya ngani i-community akula lutho eliyitholayo. Kutholwa ngabantu abavela emazweni kumbe ezinye iziphathamandla. So kubonakala njalo ukubana i-environment ngokwayo iyadistagewa sibili. Okokuthi indawo zokulima aziseko.
Ekudinga ukuba abantu basebenzele ndawonye bakhulume ngalizwi linye ukubonisana phezu kwengozi ekhona kulokho okwenzakala kuhlangothi lolu, uhulumende akubone laye ukuba sekuphazamisa kanjani ezokulima, kuveza umfundisi Shatayi.
Sonke lini abantu abakhosedi ne-mining babuye ndawonye so that uma beyikhuluma into yabo ingxenye kuzazwakala ke kuziphatha amandla kuze kukhulunywe njalo lasephalamente. So kusokufunakala ukubana sibe le-solution ukuthi uma sisithi ilizwe lethu seliphila ngema-minerals senze njani ukubana singabulali nje i-environment.
Impumela yale nhlolisiso iveze njalo ukuba luphathwa ngendlela eyimfihlo lolu hlangothi uZulu esebona kuphela ngokususwa endaweni abekade ehlala kizo, esethathelwa lamasimo abekade empilisa ukwandulela umsebenzi wokwemba. Kuvele njalo ukuba zingaphiwa thuba izakhamizi ukutsho imibono yazo lapho uhulumende ekhulumisana labamankampani okwemba la lukhanya luphethwe ngabezombusazwe labezomvikela lolu hlangothi kungavezwa egcekeni okwenzakalayo kilo uZulu esethuselwa lapho efuna ulwazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Izizalwane zeZimbabwe zosendelwa esikhalangeni ezedlula inkulungwane besezibuthene eHillbro Theatre eJohannesburg ngempelaviki edluleyo emkhosini wokuthakazelela amasiko lokubuthanisa imali yokubhala izingwalo ngolimi lwesikhalanga. Bekubukiswa njalo izinto ezijiyeneyo zesikhalangeni ezibalisa amasiko omculo, ukudla, imigido lokunye. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba.
Iholu yeHillbro Theatre ibigcwele phuphuma emkhosini wokuthakazelela amasiko esikhalanga nokudinga imali zokuloba ingwalo ngalolimi. Umnumzana Ntando Dumani unobhala wenhlanganiso yeKhalanga Language and Cultural Development Association, KLCDA, okuyiyo ebiqoqela umkhosi, uthi kumthokoze kakhulu ukubona inkulungwane yabesikhalangeni bebuthene ngesiko labo lokuthuthukisa ezemfundo.
Nxa sesiphumele egcekeni kanje, wonke umuntu usefuna ukuthi abonakale ukuthi yena uvele ulikhalanga. Utshengise uthando lwabantu besikhalangeni abalapha eJoburg lokuthi ulimi lwabo lukhule, njalo lokuthi basebenze basize ekhaya futhi.
Umnumzana Dumane uthi lobanje bethole imali ethe xaxa inengi ezasilela njengoba kuhlandla lakuqala bedinga amarandi azinkulungwane ezingamachuma esithupha 60,000 ukuze kuqale ukulotshwa lezingwalo. Yesinye isiphathamandla se-KLCDA umnumzana Gerald Ncube yena ukhuthaza usomabhizimusi beZimbabwe labanye abafuna ukuba ingxenye yalolu hlelo ukuthi baxhase lolu hlelo emali.
Kubalulekile kakhulu ukuthi abantu basukume bazenzele izinto. Noma ngabe ugovernment esesize sezosiza kodwa anithole senine-foundation inana nayo buyathathele phezulu ngoba ngeke siyekelele igovernment yonke into.
Unkosazana Mandy Dube uthi bekuchuchuma lokunukelela izibiliboco zesikhalanga kulo umkhosi.
Besipheke isitshwala senyawuthi, inopi, umxhanxa, inyama yenkukhu ehlatjiweyo, lo mngutshu.
Intombi yakomadlambuzi unkosazana Patricia Ngwenya uthi indlela obekuthengwa ngayo lokhu kudla imtshiye ebambe wangaphansi.
Uma ngazenzela ukuthi besithengisa amagwadla. Bawathenge aphelila wekho. So lokhu nje sithi abantu lokudla wasekhaya bakuthanda. Kwamina embekileyo ngaseva anzange ngithole ukudla.
Obekucaca sobala ukuthi lapho okuhlangane khona amakhalanga injabulo ikhona. Banje bekhona ababili abathathu abesebegida besedlulisa amalawulo inxa yamadlabuzane lentokozo obekukhona ngokuqala embalini yezalwane zeZimbabwe kwele South Africa ukubona zibuthene ngalolu hlobo kungelandaba zombusazwe phakathi. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Hlapo.
Lenga kohla ohlelo Studio 7 Live Talk ngo half past 8 kusiya ngo half past 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM le shortwave 4930-12080 la 15460 kilohertz ku shortwave. Ku Studio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokungena indlu ngandlu abantu bekhuthazwa ukuhlolwa isimo sabo kwezegciwane lengculaza ela HIV. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte icingweni lingenelani kuhlelo. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Uhulumende wakwele Somalia ubika kubana iqembu labalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo beqembu le-Al-Shabaab bathumbe indizamtshina encane etshayeke yawaduzane lesigodlo salelo lizwe iMogadishu lamhlanje ekuseni. Isiphathamandla sesigaba sesihlengeni zeZanzibar esiphansi kombuso weTanzania zithi impumela yokhetho lwalesi sigaba olwenziwe ngesonto kayamukelwa ngoba kufinyene ukuba kube lokwephulwa komthetho ekuvoteni. Ngakho-ke laloba izibaliwe kayiveze iqiniso lokwenzakale kulolu khetho okuyinto ezaphazamisa impumela yokhetho lolu elizweni lonke. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni lamhla sixoxa lonkosikazi Esther Nyambi wenhlanganiso yeZimbabwe Virtual yabatshengisela izitaladeni zeBhilithane bekhonona ngokwenziwe ngudokotela Sylvester Nyatsuro osethathela umnumzana Philip Rankin ipulazi lakhe elisemashonaland Central. Udokotela lo esingenelisanga ukukhuluma laye utshele amaphephandaba eBhilithane ukuthi uthethe ipulazi leli wokusemthethweni. Ake sizwe unkosikazi Nyambi exoxayo ngodaba lolu loGibbs Dube weStudio 7.
Mina bona ngani sithole ireaction ama motorists besima emgwaqweni befuna ukuza ukuthi kanti kuhamba njani and even ama neighbors kulabantu abahlala along ku street lapha okule clinic ka Dr. Nyatsuro baphumile babuya bezokuza ukuthi kanti kuhamba njani even lama patients kodwa bengena khona labo kodwa be comment ukuthi abekho happy with invasion eyayenzwa ngo Dr. Nyatsuro. Even abantu ababuya for i-protest, it was quite a good number. And even laye umlakhe uVeronica besithatha ama-pictures besithuka ukuthi why sisenza i-protest yona leyo. So mina ngokubona kwami, I think we sent the message home.
Indawo lapho kade sikhona kade kungaphi kwangkhona?
bekusenottingham phandle kweklinikhi yabo eyokuthiwa yi-Willows Medical Center.
Singathi umlayezelo ekade lifuna ukuwuchiya khonapho yikuthini?
Ngokuthi thina as a protest group as we are not going to sit back sibona izinto ezinje zisenzakala because yena unyathuro akamelanga ukuthi asebenzise ukuthi yena yisihlobo sika-Grace Mugabe ukuthi athole ifarm leyo ngoba ifarm leyo u-Rankin laye wayithenga and okakathesi it's worth between 400,000 to 600,000 and so bona ukuthi bephonga ukuthi bephiwe indawo yomunye umuntu thina uyasenga ukuthi akukho right and besides right now kithi they are just they are tourist farmers baphonga ukuthatha i-land yakhona kodwa bengakhona ukuthi beyilime because right now uhulumende wethu uya importa ukudla abantu baphiwa ama-farm kodwa abawalimi so what's the point yokuthi bathole ama-farms akhona bona bengaproduce so yiyo i-hypocrisy esitsho ethu nokuthi kabachiye abakwazi ukufama befame lokhu ukuthi bona because yizihlobo zika-Robert Mugabe sebecabanga ukuthi bona bengaphonga ukuphiwa nje amafamu bese bayahlalela and then we know ukuthi in the end bazawa-subdivider bewathengise like abanye babo what they've been doing.
Lizatshengisela kuze kube nini kudaba lolu?
Kuze kutshintshe like okwenzakala uSisulu the Lion ezebulawe ukuthi abantu baprotesta uDr Lowana lost i-patronage.
Lo-ke ngunkosikazi Esther Nyambi wenhlanganiso yezimele yodwa iZimbabwe Vigil obekhuluma le-Studio 7 ese-London. Senelisanga ukuthola umnumzana George Ramba isikhulumeli sikamongameli Robert Mugabe ose-India okwamanje njengoba kade engaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Khathesi-ke sesilifaka ezandleni zika-Chris Gande ubana asinike uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Bakwenza njani bayabamba ngamandla yini bengangena endlini ungathi awufuni bayakuchiya yini
kona ngelokuthi wonke ubuya konke lapha kanjani khona abantu bangabona ukuthi kathesi akula muntu abamthiyayo ngaphandle kwalabo abazelise bekuprogramu kudala bona labo babathiyayo ibona babakhawunta kulaba abantu abasebenzisa ama-ARV.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani kuzaphathisani khonokhu nxa bengabakwazi ukuthi bangaki abantu abalegcikwane?
Njengoba lapha ama-ARV siwazinda mahhara ngibona ngazani kuzanceda ukuthi kunabaningi abesabo ukuyathesta so umuntu agcine egula njengendaweni lezabazicela ziqandileyo kizikulu sikuthi u-remote indawo lapho abantu abangelandaba nokuthi baziwe yonke yabo so nxa umuntu esesazi ukuthi unizani uyakwanisa ukuthi azizoncede ngokukhangisa.
Ye, siyazi ukuthi lapho kuhlolwa khona abantu kuyandiswe ukuthi bayaphiwa ulwazi lokunye okuningi-ningi okuthiwa yi-counseling. Ungasitshela ukuthi bayakwenza yini nxa besenza kona?
Into ekhona ukuthi i-counseling yakhona ayikho effective kakhulu cause ezithizi abahlali isikhathi abathathi isikhathi eside lo muntu kwethi-ke nezila lapho nxa umuntu ehambe esiyaziqesela yedwa esibhedlela ngoba uyazidla isikhathi eside ukuthi ngi-counselor but lapha isikhathi sakhona abasizize esiningi sokuthi bakhansele ngenxa yokuthi babe le-target fedezi.
Manje yona imfihlo ke iba khona asithi bafikile emzini lapha nxa bengathola umuntu elegcikwane umuzi wonke uyahle ube kwazi na?
Nxa umuntu kuyikuthi yikuthi khathesi nxa umuntu etesta bavumele uwazise izihlobo zakho at least one umuntu okwazi ukuthi asezakwanisa ukutshela omunye okuhamba sebantwini so lapha asazi ukuthi njengoba bekhangela ukuthi khona khona bayabenzela ezindlini basitsha njani ama-test results akhona because program esaqalisa so asikabikwa ukuhambisa njalo.
Kodwa ngokubona kwakho lolu hlelo luzaqhubeka kuhle yini kumbe kukhona lapho abantu abazagcina bengafuni ukuthi batheste?
Indawo lezi abahambe kuzo ngibona ngazani liyanceda uhlelo nalelo but lapha njengendaweni ezinjengabo-Harare Bulawayo amboni ukuthi bona bangabenza uhlelo nalelo baphumelele ngenxa yokuthi abantu sebewazi ama-right abo wayelithi kapakambe khonayo kuma-remote areas lapha kuyaababengakwazi khona ama-right abo ukuthi lomuntu kumele
ayenzenanxa
ngilikhangelisebeko nalelo ngibona ngazani alilakhonfidentiality
kodwa bazafika yini indawo yonke elizwe kumbe khona apho abakhethe khona kuphela
okakhathesi bathagethe ama-remote areas njengayo indawo zenezi obluka indawo ezinjengabobhintura indawo ezikhathana le amboni ukuthi bena bazafika mina kuma-distawn
lo unkosikazi Senzeni Sikhosana obekhuluma lo Chris Gande oqhuquzela ilungelo labaphila legciwane lapha ke belisizwa uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba Kathesi ke njobana kule mizuzu ethile eseleyo, wothi sibale izincwadi ezivela kini balaleli lisilobela ngapha ku-Studio 7. Siqale ngombiko ovele kumlaleli wethu othi, ngiyalibingelela bosisi labo bhuti ngithi impilo ende kini mina ngiyaphila labo bonke abemuliyanga yithi. Ngithanda ukubingelela abangani bama engafunda labo emfundweni yaphezulu elubuze high school ngo-2010 abagoqela uMatamba Innocent uGive Mompofu untombi kayise Ndlovu uTalent Moyo bonke laba babingelelwa ngunkomo uMakhosini kogodlwayo ngiyabonga Omunye umlaleli uthi ngiyabingelela madoda lonke eliyibambe emsakazweni ngithi impilo ende uNkulunkulu aligcinele lina ngicela ukubingelela utata umama nobaba abafowethu abathi ugwagwa ukholisana uMayibongo uMasaka umongameli mehlo emamba lomntanami uSamantha nonkonolo la nabo bonke abangaziyo esilwane mina igama nguSibusiso Morao ngiseJohannesburg siyakwamukela mlalelo wenu wethu othi wena ngiyalibingelela lonke basakazi be-Studio 7 ngithi qhubekani ngezindaba zenu ezimnandi ngithi phambili ngomsakazo but ngithi ziyabheda ebhinga elusulu kumnyama phambili lemuva ngithi sakubona kanjalo mlaleli wena uqala ngokuthi salibonani basakazi abahle be-Studio 7 ngiyethemba lisaphila lonke umbono wami uthi AmaChina neZANU-PF bavele banomngqondo ofanayo abakwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Umgabe asimfanele neze isicoco abamnika zona. Abantu bayabulawa lokuhlukunyezwa. Ubusa ngenkani engasathandwa muhle ngani. Lo uzamfondo sithole oseSouth Africa. Omunye njalo mlaleli uthi siyakubingelela mlaleli wenu uthi ngiyalibingelela abasakazi be-Studio 7 ngicela libingelela umama wami unaphilani unaphilisani umkhulu wami ePlumtree esigabeni samadlambuzi ngumntanabo uVivian eJohannesburg ngingajabula nxa lingabala imbiko wami ngiyabonga ukuthewe imessage yami wothi ngibaleke evela kumlaleli othi ungumemukeli balulengayo yena uthi linjani basakazi be-Studio 7 mina ngithanda ukubonga umsebenzi wenu omuhleli kwenzayo ngisithi qhubekani lisethulela ngokwenzakala elizweni lethu esilithandayo ngiyabonga uMichael Willy Mudimba yena uthi ukuthi lani bantu be-Studio 7 liyangimangaza liyabelile liyabelukhuluma ngomuntu weZANU-PF ngalitshela iqiniso yini lalo bese saba impemba kaGrace Hayi, wothi ke ngicine lapha. Ezinye eziseleyo sizazibala kusasa. Wothi ke mbale ezibe zikhokhela lamhlanje njoba na isikhathi sesingasavumi. Elinye lamaphephandaba azimele elizweni leZimbabwe licine ukudinda lamhlanje ngenxa yokuswela imali. Kuhlandla lokukhangela isimo sombosazwe namhla siqoqe lomnumzana Rogare Kumbo. Sizigqiba ke lapha indaba zethu zabusihlwa lamhlanje. Olivalelisayo uPraxitus Jeremiah.